lapha bese bathamasinya ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya ziyandaba chile ukuthi zindala zonke ya mujike lo bhanxa zonke sibili akukakhanya ukuthi lapho kuyakela khona indulo xa kucaba kodwa abantu bazakhuluma ngokuya kwesikhathi.
Kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden, ubona ungani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini?
Kuhlala kwenzima ukuthi usho ukuthi kwenjani, ukuthi kungaba njani. Kodwa-ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza, ngoba isikhathi lesi esiseleyo bonakani usasele iminyaka lezinyanga. So asazi ukuthi okuzakwenzakala khonapho, especially kusasa kuJanuwari. Okungenzakala khonapho sikakwazi, kodwa-ke
kodwa nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli, ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungxoxo mpikiswano baphoselane acatha bobabili kumbe wonke bakhanya bebancane kuTrump?
Kodwa bonke balethansi balethuba lokuthi bamuwise uTrump, bonke sibili balethuba. Kodwa engimesabelayo futhi okuzakumangalisa ngayo uBiden, ngoba ukubise ukuthi bafake uBiden laphana, uBiden kulabantu abaningi abangamthandiyo abangama-Republicans, ngoba evela ku-Obama njengoba engu-Vice President ka-Obama. So ukufaka uBiden kungaba right, kungakhathaza.